ikomiti ngayinye ngayinye siqalisa isession yeparlament siyafaka izi engathi ama objectives ethu ukuthi sibe le work plan ukuthi sihlose ukwenzani nge-session le eParliament. So ama objectives lana konke lama activities konke sihlose ukwenza sesiyavala ihlandla le-session yokuqala sesiyivala elesibili. So sesihlangene ukuthi njengama chairperson senza ama reports sitshele uZulu ukuthi kumbe sitshele uParliament ukuthi hayi kuloko esasihlose ukwenza sesifike lapha lalapha nalapha usilelayo yilokhu esifuza ukuthi sikukhangela ukuthi singakwenza njani nge-next session. And iyakhangela ukuthi kuyabe lama-bills e-parliament, ama-bills e-committee la angene njani, lohluze njani, ama-activities anjengokuthi ukuvakatshela izindawo zihlole ukuthi uhulumende usebenza njani kuma-ministries, konke lokhu yike sikuripotayo.
Abanye bathi bekungadingeki ukuthi lize libuthane ehoteleni njengoba sibona ukuthi kule gcikwane leli le coronavirus kukanti bekuzalondoloza imali.
Siqalisa isession yeParliament siyabuthana njengama chairperson sikuzinga oluthiwa i-LCC i-Liaison and Coordination Committee. Yi-committee ihlanganiswe yama chairperson asibantu abaningi ama chairperson zonke le staff seParliament asidluli kubo 20. So lapho sihlezi khona esibuthanele khona sibalutshwana njalo sinakekele konke ukuthi no singa spread umkhuhlane lowo khona we-corona. Sihlezi gatshana lagatshana nxa zingena yonke lama mic ayasanitayizwa, ungakakhulumi uyasanitayizwa izandla, konke siyakunanzelela konke khonokho. So amboni ukuthi into engasihlupha kangako kumbe ungasiyalandeli zonke izinqumo lezifiso Minister of Health, the World Health Organization, yokuvikela umkhuhlane wonalo. So imali ye singathi besiya but besiya save imali kodwa vele imhlangano esihlala sisenza ngoba okunye ama reports awungeke wenza over the phone, kufanele lihlangane likhulumisane linike iripoti abantu beyi-criticize bebona ukuthi siyaplana siya njani. So i-planning nje ye-next session then sikhangele ukuthi esikwenzileyo kulast session sikufeze njani.